Endabeni zethu lamhlanje. Ezinye izizalwane zeZimbabwe zinika inhlanganiso yeNational Blood Services of Zimbabwe igazi lazo ngosuku lweBlood Donor Day. Inhlanganiso ebona ngesiphepheli ithi sokumele kuguqulwe indlela yokwamukela isiphepheli ngoba ezinye kaziveli emazweni alomvukela. Lamhlanje sixoxa lomsakazi weBreeze FM kuLeslie Phiri okuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhlanje sixoxa ngodlakela ezindlini. Kulabo besilisa abatshaywa ngamakhosikazi abo abafela ngaphakathi. Sizalethelela imidlalo yePremier Soccer League edlalwa lamuhla. Kulayitho lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esala kwamanye amazwe olweDiaspora Forum sixoxa ngokwethulwa lidale lephalamende elithi lifuna ukukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe eziphahlanyezwa emazweni atshiyeneyo. Thumelani imilayezelweni kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 011-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Ningakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave. Ningakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.